Isahluko 3. Isikhathi sobunyama kwezenkolo. Encwadini yakhe yesibili kwabaseThesalonika, umpostoli uPawulu waveza ukuhlehlela emuva okwakuzakuza ebandleni kuphethe ngokusungulwa kombuso wabopapa. Wachaza ukuthi usuku lokuza kukaKristu lwalungeke lufike. Kungakaveli ukuhlamuka kuqala kwambule omubi, indodana yokulahlwa, omelane lakho konke okubizwa ngokuthi nguNkulunkulu, loba okukhonzwayo aze ahlale ethempelini likaNkulunkulu, azenze uNkulunkulu, ezibiza ngokuthi uNkulunkulu. 2 Thessalonica 2 verse 3 and 4. Nxa eqhubeka exwayisa abazalwane bakhe uthi, ngoba amandla afihlakeleyo omubi asesebenza. 2 Thessalonica 2 verse 7. Lasesikhathini ayephila kiso, wananzelela ukuthi kwasekukhona imfundiso zamanga ezazinyonyobela ebandleni njalo ezazivangela ukusungulwa kokubusa kwabopapa, GC 49.1. Kancane kancane kwakunyenya okufihlakeleyo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi obanele imfundiso leyi yangena ebandleni yakhula ngamandla yathola indlela yokulawula ingqondo zabantu. Amandla afihlakeleyo omubi aqhubeka ngomsebenzi wawo wokudukisa lowokuhlambaza. Ngesikhatshana kungekho onanzelelayo, imikhuba yesiyedeni yangena ebandleni lesiKristu. Umoya wokwehlisa iziga lokulunga ngenxa yokufuna ukwamukela emhlabeni wamiswa kwesikhatshana ngesikhathi sokuhlukunyezwa lokubulawa kwabantu ngaphansi kombuso walabo ababekhonza izithixo. Kodwa nxa ukuhlukunyezwa kwasekuphelile, le mfundiso yamaKristu isingena ezigodlweni lasezindlini zababusi. Konke ukuzehlisa kukaKristu lokwabafundi bakhe kwabekwa eceleni endaweni yakho, kwangena ukuziphakamisa lokuzibonakalisa kwabaphristi lababusi bezithixo. Njalo lapho owakule mithetho kaNkulunkulu khona, kwafakwa imfundiso lamasiko abantu. Lokho okwakubonakele sengathi kwakuyikuphenduka kukaConstantine ekuqaleni kweminyaka engamakhulu amane ngemva kokuzalwa kukaKristu, 4th century, kwaletha intokozo enkulu okwabangela ukuthi umhlaba wembathe ingubo yokulunga, ungene uzihwedela ebandleni. Ngalesi isikhathi umsebenzi wenkohlakalo waqhubeka ngesiqubu esimangalisayo. Ukukhonza kwezithixo loba nje kwakubonakala sengathi kwasekutshabalele, kwaqala ukuphumelela. Umoya wokukhonzwa kwezithixo yiwo owaqala ukulawula ibandla. Imfundiso lenkonzo zezithixo kwangeniswa enkolweni lekukhonzeni kwalabo ababezibiza ngokuthi ngabalandeli bakaKristu, GC 49.2. Lokhu kwehlisa kweziga phakathi kwenkolo yezithixo lesiKristu kwabangela ukubunjwa kwendoda yobubi eyayichazwe emazweni esiprofethi njengalowo omelana njalo loziphakamisayo ngokuzibeka phezu kaNkulunkulu. Inhlanganiso enkulu yenkolo yama ingumphumela yebandla kaSathane njalo iyibufakazi bemizamo yakhe yokuzikhweza esihlalweni ukuba abuse umhlaba ngokwentando yakhe. GC 50.1. USathane wakhe imizamo yokuthi uJesu ehlise iziga lokukholwa kwakhe. Weza endodeni kaNkulunkulu enkangala yokulingwa, wambonisa imibuso yonke lenkazimulo yayo, wamthembisa ukumnika yona nxa wayezavuma ukumkhothamela yena inkosi yobunyama. UJesu wamnika amazwi alukhuni umlingi okwamenza ukuthi amtshiye ahambe. Kodwa uSathane uyaphumelela kakhulu lamuhla ngokuletha izilingo ezifananayo ebantwini ngenxa yokufuna ukuhlonitshwa lenzuzo yomhlaba. Ibandla leli lazithola selifuna ukuxhaswa lokuthandwa ngabakhulu bomhlaba. Ngokwenze njalo lamphika uKristu ibandla, lathunganyelelwa ukuthi lilandele ummeli kaSathane ongubhishophu waseRoma. GC 50.2. Kungenye yemfundiso enkulu ebandleni laseRoma eyokuthi upapa uyinhloko ebonakalayo yebandla lonke likaKristu, njalo lokuthi waniwa amandla aphakemeyo phezu kwamabhishophu labafundisi emhlabeni wonke jikelele. Phezu kwalokho, upapa wazinika amabizo kaNkulunkulu, lokuzibiza ngokuthi iNkosi uNkulunkulu uPapa, njalo abuye atsho ukuthi yena kayenze amaphupha enziwa ngabantu, njalo abuye afune ukuthi abantu bonke bamkhonze. Amazwi afananayo asetshenziswa nguSathane enkangala yokulingwa akhulunywa nguSathane lamhlanje esebenzisa ibandla laseRoma. Njalo iningi labantu lilungele ukumnika inhlonipho leyo. GC 50.3. Kodwa bonke abesabayo njalo labakhonza uNkulunkulu bamelana lokuzikhukhumeza lokhu okubonisa ukudelela ngitsho lezulu ngokwalo ngendlela efanana laleyo uKristu ayesebenzisa ukumelana lesitha esiyingcitshi yokudukisa engamazwi athi, uzakukhonza inkosi uNkulunkulu wakho, umhloniphe yena yedwa. Luka 4:8. UNkulunkulu kanikanga ngitsho lo mbono owodwa elizweni lakhe mayelana lokuthi kukhona umuntu ambeka njengenhloko yebandla lakhe emhlabeni. Imfundiso yokuphakamisa upapa iphikisana mathupha lalokhu okulotshwe eBhayibhelini. Upapa ngeke abe lamandla phezu kwebandla likaKristu ngaphandle kokuthi azinike yena ngokusebenzisa udlame. GC 51.1. Laba abakhonza ebandleni leRoma bahlezi besola amandla emvuselelo besithi bangabahlamuki ngoba bezihlukanisa lebandla labo leqiniso. Kodwa lokhu kusolwa kumele kusetshenziswe kibo ngoba kuyibo abaphuma emfundisweni yeqiniso. Yibo ababeka phansi uphawu lukaKristu, baphuma ekukholweni okwanikwa abangcwele ekuqaleni. Juda 3, GC 51.2. USathane wayekwazi sobala ukuthi umbhalo ongcwele uzanika abantu amandla okunanzelela ukudukisa kwakhe, njalo lokumelana lamandla akhe kwakungenxa yokusebenzisa umbhalo okwenza ukuthi ngitsho lomsindisi amelane lokuhlasela kwakhe. Kuzo zonke izilingo uKristu wasebenzisa ihawu leqiniso elaphakade elingamazwi athi kulotshiwe. Kukho konke owakukhulunywa nguSathane wamphikisa esebenzisa amandla elizwi. Ukwenzela ukuthi uSathane ayenelise ukwehlula abantu njalo aqinise amandla kaPapa, wabona kufanele ukuthi bahlale bengayazi imibhalo. Wayesazi ukuthi iBhayibheli lalizaphakamisa uNkulunkulu njalo libeke umuntu ofanayo endaweni yakhe emfaneleyo. Ngenxa yalokhu, amaqiniso alo angcwele kwakufanele afihlwe njalo ancindezelwe. Umcabango lo wathandwa wasetshenziswa libandla laseRoma okwamakhulu eminyaka. IBhayibheli lasuswa ebantwini kwenziwa icala ukulidlulisela kwabanye. Abantu babengavunyelwa ukulibala lokuba lalo ezindlini zabo. Njalo abapristi labanye abathungameli bebandla ababehamba ngokungaqondi benza imizamo yokuchasisa imfundiso yabo ngendlela yokuthi livumelane lokuzenzisa kwabo. Ngale indlela uPapa wamukelwa njengommeli kaNkulunkulu emhlabeni. Waba lamandla phezu kwebandla kanye lesizwe. GC 51.3. Ugwalo oluveza sobala amanga akhe selususiwe. USathane waqala ukwenza imtando yakhe emhlabeni. Amazwi esiprofiti ayetshilo ukuthi umbuso wobupapa uzanakana ukuguqula izikhathi lemithetho. Daniel 7:25. Kazange aphuze ukuzama ukuwenza umsebenzi lowo ngenxa yokufuna ukuthi banike labo abangene ebandleni besuka ekukhonzeni izithixo indlela yokuqhubeka bekhonza izithixo zabo. Njalo langenxa yokufisa ukuthi bamukele njengabantu abamukele isiKristu, ukuhlonipha okukhulu lokukhonza izithombe kanye labangcwele asebafayo, kwangeniswa ebandleni kancane kancane. Ekugcineni kwabekwa umthetho owawuvumela konke lokhu. Ukuqedisa umsebenzi wokuphambanisa isiKristu, ibandla leRoma laqala ukukhipha emthethweni kaNkulunkulu umthetho wesibili oxwayisa ukuthi abantu bangakhonzi izithombe. Base bequma umthetho wokugcina welitshumi phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi leyabo imithetho ihlale ilitshumi njengaleyi etholakala eBhayibhelini. GC 51.4. Umoya wokuvumela labo abakhonza izithixo ukuthi bangene ebandleni wavula indlela yokwamukela ezinye imfundiso ezabangela ukuthi amandla ezulu aphiwe. USathane wasebenzisa abathungameli bebandla, wenza imizamo yokuguqula umthetho wesine, wabeka eceleni iSabatha usuku uNkulunkulu ayelubusisile. Genesis 2:2-3. Endaweni yalo wafaka usuku lwangesonto okwakulusuku lokukhonza ilanga. Utshintsho lolu aluzange lwenziwe mgceke uqaliseni. Eminyakeni yakuqala iSabatha leqiniso laligcinwa ngamaKristu wonke. Babengayekethisi nxa kwakusiza ekuhlonipheni uNkulunkulu. Njalo babekholwa ukuthi umthetho wakhe kawuguquki. Ngakho bayifuku 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 fukamela imfundiso yawo bayigodla. Kodwa ngobukhulu ubuqili uSathane wasebenzisa izithunywa zakhe ukuthi zilethe injongo yakhe ebandleni. Ukwenzela ukuthi abantu balwamukele usuku lwesonto. Lwenziwa ukuthi lube lusuku lapho okwakusenziwa khona imidlalo njalo lokuthokozela ukuvuka kukaJesu. Inkonzo zaqala ukwenziwa ngalolu suku. Lanxa kwakuthathwa njengosuku lokuzithokozisa ngesikhathi esifanayo usuku loSabatha lwalulokhe luhlonitshwa njengosuku olungcwele. GC 52.1. Nxa wayelungiselela umsebenzi ayezawenza ensukwini ezizakuza, uSathane wayesebenzise amaJuda ngaphambi kokuza kukaKristu ukuthi afake imithetho enzima kakhulu phezu komthetho weSabatha, okwabangela ukuthi ukugcinwa kosuku lweSabatha kube ngumthwalo onzima njalo lobuhlungu. Esekwenzile lokhu waletha imfundiso yokuthi usuku lolu lwalulusiko lwamaJuda kuphela, hatshi umthetho kaNkulunkulu. Nxa amaKristu ayeqhubeka ethokoza ekugcineni kwabo usuku lwangesonto, ukwenzela ukuthi babonise inzondo yabo yenkolo yamaJuda, wenza ukuthi usuku lweSabatha lube lusuku lokuzila, losuku losizi njalo lokudangala. GC 52.2. Ngemva kweminyaka engamakhulu amane ezelwe uKristu, umbusi uConstantine wabeka umthetho owenza ukuthi umsuku lwangesonto lube ngumkhosi wabantu bonke embusweni wamaRoma. Usuku lokukhonzwa kwelanga olwaluhlonitshwa ngabakhonza izithixo, khathesi lwase luhlonitshwa ngamaKristu. Leyi kwakuyindlela yakhe yokubambanisa injongo ezazizahambisana lezabantu ayebabusa. Watshelwa ukuthi akwenze lokhu ngabathungameli bebandla, ababefuqwa ngumoya wokufuna amandla okubusa. Bananzelela ukuthi nxa lolu suku lalusamukelwa ngamaKristu lalabo ababekhonza izithixo, kwakuzakwenza ukuthi amandla lenkazimulo yebandla iphakame. Lanxa amaKristu ayemesaba uNkulunkulu, ayesethunganyelwe ukuthi agcine usuku lwangesonto ngcwele, baqhubeka bebambelele esabatheni leqiniso njengosuku olungcwele lonkosi. Baligcina njengokulotshiweyo emlayweni wesine. GC 53.1. Umlingi omkhulu wayengakawuqedi umsebenzi wakhe. Wayezimisele ukwenza ukuthi inkolo yamaKristu ibe ngaphansi kophawu lwakhe, esebenzisa ummeli wakhe upapa olokuziphakamisa njalo ozibiza ngokuthi ungummeli kaKristu emhlabeni. Ngokusebenzisa abantu ababesuka enkolweni yezithixo njalo babengaphendukanga ngokupheleleyo, labathungameli bebandla ababefuna ukuphumelela kwezomhlaba, lamalunga ebandla ayethanda umhlaba, wenelisa ukufeza injongo yakhe. Imihlangano emikhulu yenziwa kanengi lapho owakuhlangana endaweni eyodwa abathungameli bebandla ababephuma ezizweni zonke. Emhlanganweni leyi, iSabatha lalinyathezelwa phansi kancane kancane ngakolunye uhlangothi, usuku lesonto lwaluphakanyiswa. Ngokunjalo usuku lokukhonzwa kwezithixo lwaphakanyiswa kwabekwa njengosuku olungcwele. Usuku lweSabatha lwenziwa isiko lamaJuda, njalo kwabekwa isiqalekiso phezu kwalabo
ababe gcina usuku lwesikhombisa ngcwele. GC 53.2. Umhlamuki omkhulu wayesenelise ukuzikhukhumeza phezu kwabo konke okuthiwa uNkulunkulu loba okhonzwayo. 2 Thessalonica 2:4. Wayeseguqulile umlayo owodwa ochazela abantu ngokucacileyo uNkulunkulu weqiniso njalo lophilayo. Emlayweni wesine uNkulunkulu uveza njengomdali wezulu lomhlaba. Ngokunjalo uyahlukaniswa labonkulunkulu bamanga. Kwakuyindlela yesikhumbuzo somsebenzi wokudala okwabangela ukuthi usuku lwesikhombisa lungcweliswe njengosuku lokuphumula olwalwenzelwe abantu bonke. Lwenzelwa ukuthi uNkulunkulu ahlale engqondweni zabantu njengomdali ofanele ukukhonzwa lokuhlonitshwa. USathane uyazama ukuthi abantu bangathembeki ukukhonzwa lokuhlonitshwa. USathane uyazama ukuthi abantu bangathembeki kuNkulunkulu lokuthi bangahloniphi imilayo yakhe. Ngakho uyisebenzisa wonke amandla akhe ukususa umlayo owodwa oveza uNkulunkulu njengomdali. GC 53.3. Amabandla emvuselelo lamuhla afundisa ukuthi ukuvuka kukaJesu ethuneni ngesonto kwenza ukuthi usuku lolu lube lisabatha lamaKristu. Kodwa abukho obufakazi lobu eBhayibhelini. UJesu labafundi bakhe abazange baluphakamise usuku lolu. Ukukhonza ngosuku lwangesonto kwasungulwa ngaphansi kwamandla wobubi afihlakeleyo. 2 Thessalonica 2:7. Ayeseqalile ukusebenza ngesikhathi umpostoli uPawulo esaphila. INkosi yamukela ngaphi njalo nini umntwana lowu wabopapa? Yisiphi isizathu esibambekayo esingaphiwa esisekela utshintsho lolu olungekho embhalwini na? GC 54.1. Ngomnyaka wekhulu lesithupha, umbuso wabopapa wawusuqinile kakhulu. Isihlalo sawo sokubusa sasesisedolobheni elikhulu laseRoma. Njalo ubhishophu weRoma wayesenikiwe isikhundla sokuba yinhloko yebandla lonke. Inkolo yezithixo yayisinike inkolo yabopapa isikhundla eyayikade ilaso phezu kwabantu bonke. Umgobho wawusunike isilo, amandla lesihlalo sawo, legunya elikhulu. Isambulo 13:2. Kwasekuqala isikhathi seminyaka eyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha, 1260 days, sochuku lombuso wobupapa elilotshwe encwadini yesiprofethi kaDanyelo lekaSambulo. Danyelo 7:25. Isambulo 13:5-7. AmaKristu abanjwa ngamandla ukuthi akhethe phakathi kokulahla ukholo lwabo balandele ukukhonzwa kwabopapa lokuvalelwa emajele kumbe ukutshiswa ngomlilo loba ukuqunywa amakhanda. Lokhu kwagcwaliswa amazwi kaJesu athi, lizakunikelwa ngabazali labafowenu lezihlobo zenu labangane benu. Abanye benu bazakwenza ukuthi libulawe. Liza kuzondwa ngabantu bonke ngenxa yebizo lami. Luka 21:16-17. Ukuhlukunyezwa kwehlela abathembekileyo ngolaka olwalungakaze lubonakale. njalo umhlaba waphenduka waba yindawo yempi enkulu. Okwamakhulu eminyaka ibandla likaNkulunkulu lathola ukuphepha endaweni ezisitheleyo lezifihlakeleyo. Umprofethi ukuchaza ngalawa amazwi, owesifazane wabalekela enkangala lapho okulendawo eyayilungiselwe uNkulunkulu ukuba odliwa khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha. Isambulo 11, isambulo 12, verse 6, GC 54.2. Ukuthola isihlalo sombuso okwenziwa libandla leRoma kwasungula isikhathi sobunyama nxa amandla alo ayelokhu ekhula. Umnyama lowo lawo wawulokho ukhula. Ukholo lwasuka uKristu oyinsika yeqiniso kwabekwa kupapa weRoma. Kunokuthi abantu bathembele endodaneni kaNkulunkulu onguye othethelela izono zabo, bona baqala ukuya kupapa lakubapristi lakubathungameli bebandla upapa ayebanike amandla okuthethelela izono. Abantu bafundiswa ukuthi upapa wayengummeli wabo emhlabeni njalo lokuthi kakho ongaya kuNkulunkulu ngaphandle kokudlula kuye. Lokuthi wayemi esikhundleni sikaNkulunkulu ngalokho kwakufanele ahlonitshwe kungekho umbuzo. Ukuphambuka okuncane emfundisweni yakhe kwakusiba yisizathu esifaneleyo sokujeziswa ngendlela ebuhlungu emzimbeni lasemphefumulweni yabo bonke ababetholakala belecala. Ngokwenza njalo ingqondo zabantu zasuswa kuNkulunkulu zaya abantwini benyama abalamaphutha lolunya. Phezu kwalokho baqondiswa kuSathane ngokwakhe wayesebenza njengenceku zakhe ayezinike amandla. Isono safihlwa ngaphansi kwengubo yobungcwele nxa imibhalo yayincindezelwa. Njalo sekulomuntu owayezikhukhumeza, kumele sikhangele kuphela sibone inkohlakalo lenkohliso yokuzinothisa lobuqili njalo lokungaziphathi kahle ngenxa yokuphakanyiswa kwemithetho lamasiko oluntu. Kwabonakala inkohlakalo ehlala isiba lakho engumphumela wokusasa wokususa umthetho kaNkulunkulu ebantwini. GC 55.1. Lezo kwakuzinsuku ezaziyingozi ebandleni likaKristu. Labo ababekholwa ngokweqiniso basala beyingcosana loba iqiniso lalilokhe lilabafakazi. Kwezinye izikhathi kwakubonakala sengathi amanga ayezanqoba, njalo imfundiso yeqiniso ichabalaliswe emhlabeni. Ivangeli lalingasabonakali, kodwa indlela ezitshiyeneyo zokukhonza zanda emhlabeni. Njalo abantu bathwaliswa nzima ngemithetho eyayincindezela. GC 55.2. Kabafundiswanga kuphela ukuthi babone upapa njengommeli wabo, kodwa bafundiswa lokuthi bethembele emsebenzini yabo emihle njengenhlawulo yezono zabo. Ukuvakatshela ezindaweni ezikhatshana ezazibizwa ngokuthi zindawo ezingcwele lokwenza izenzo ezinhle lokukhonzwa kwezithombe lokwakhiwa kwamabandla lamalathi lokubhadala imali eningi ebandleni
Zonke lezi izenzo lezinye ezifananayo zalethwa njengendlela yokujabulisa uNkulunkulu lokususa ulaka lwakhe. Njalo lwenziwa sengathi uNkulunkulu ufana lomuntu. Umane athukutheliswe izinto ezingekho emthethweni wakhe, loba odinga izipho zabantu ukuze axole. GC 55.3. Loba kwakunjalo, ububi lendosela yebandla kwaqhubeka kakhulu ngisho labaphathi bebandla. Ekupheleni kweminyaka engamakhulu ayisitshiya ngalombili, uKristu ezelwe, 8th century, opapa baqala ukufundisa abantu ukuthi kusukela ekuqaleni kwebandla lesiKristu, babevele belamandla alingana lalawa abaseveni zinike wona. Ukuqinisa amazwi lawa kwakumele kube lendlela yokuwanika amandla, njalo icebo lalethwa ngokuphangisa livela kuyise wamanga. Imibhalo eyayilotshwe endulo yacitshwa, yenziwa yafakaza lalo wamanga. Imithetho okwakuthiwa yayibekwe emhlanganweni yasendulo eyayingazange yaziwe ngumuntu yavunjululwa. Yayiqinisa ukuthi upapa wayelamandla okubusa umhlaba wonke kusukela endulo. Ngenxa yokuthi ibandla laselilahle njalo laphikisa iqiniso, kwamukelwa ukukhohlisa lokhu njengeqiniso. GC 56.1. Abantu abalutshwane ababisakhele phezu kweqiniso, 1 Corinthians 3:10, baqala ukuphiceka njalo baphelelwa nxa imfundiso zamanga zazivalela ukuhamba komsebenzi wabo. Njengabakhi bomduli waseJerusalema ngezinsuku zikaNehemiya, abanengi basebenzisa ukuthi amandla abathwali asephelile, kanti izibi zisenengi, sesisehluleka ukwakha. Nehemiya 4:10. Sebediniwe yokulwisana lokuhlukunyezwa, lobuqili lesono, lakho konke uSathane ayekuletha phezu kwabo, ngoba efuna ukuphambanisa ukuqhubeka komsebenzi wokuhambisa ivangeli. Abanye ababengabakhi abathembekileyo baphela umoya, njalo ngokufuna ukuthula lokuvikela inotho kanye lempilo zabo, bafulathela insiko yeqiniso. Abanye ababengaphelanga uthando ngenxa yokuphikiswa izitha zabo bakhuluma lawa mazwi bathi, "Lingabesabi, khumbulani inkosi enkulu leyesabekayo." Nehemiya 4:14. Baqhubeka ngomsebenzi wabo, omunye lomunye elenkemba eceleni kwakhe. Efesu 6:17, GC 56.2. Umoya ofananayo wokuzonda lokuphikisa iqiniso lokhe uthungamela izitha zikaNkulunkulu kusukela endulo. Ngaleso sizathu, ukuqaphela lokwethembeka okufananayo lokhe kudingeka encekweni zakhe lamuhla. Amazwi kaKristu kubalandeli bakhe bakuqala alokhu efana lakubalandeli bakhe kuze kuyefika ekupheleni kwesikhathi. Lokhu engikutsho kini, ngikutsho kubo bonke, ngithi lindani. Marko 13:37, GC 56.3. Ubunyama babubonakala sengathi babulokhe bukhula ngamandla, Ukukhonzwa kwezithombe kwanda kwaze kwaba injwayelo. Amakhandlela ayetshiswa phambi kwezithombe. Le mikhuleko yayisenziwa kizo. Wonke amasiko ayesinengiso ayesenziwa. Ingqondo zabantu zazikhokhelwa ngamasiko. Okwabangela ukuthi kubonakale sengathi basebelahlekelwe ngamandla okuzicabangela. Nxa abapristi lababhishopu basebezithandela impilo lokuzijabulisa lezinto zomhlaba, izimilo zabo seziyehle kakhulu. Kwakusobala ukuthi abalandeli babo ababekhangelele kibo babezafunyanwa sebecwila ekungazini njalo lasebubini. GC 57.1. Elinye inyathelo lokuzibumbela lathathwa ngomnyaka wamakhulu alitshumi lanye lapho uPapa uGregory 7 owahambisa khona ilizwi lokuthi ibandla laseRoma lalimsulwa njalo lalingela sici. Phakathi kwamazwi awakhulumayo watsho futhi uthi ibandla leRoma aliphambanisi njalo lalingeke futhi liphambanise ngokombhalo. Kodwa kwakungekho ubufakazi balokhu wayekutsho eBhayibhelini. Wabuya wathi wayelawo amandla wokususa ababusi esikhundleni njalo waphinda watsho ukuthi sasingekho isigwebu ayezasibeka esasizaphikiswa kumbe sethulwe ngababusi kodwa kwakusemandleni akhe ukutshintsha izinqumo zabanye. GC 57.2. Isibonelo sesenzo sochuku esenziwa ngulowo owayesithi kenze okubi lamaphutha sabonakala endleleni ephatha ngayo umongameli welizwe lamaJelimana, Germany, uHenry IV. Ngesinqumo sakhe sokuphikisa amandla kaPapa, umongameli lowo wathola umbiko wokuthi wayesesusiwe esihlalweni njalo wakhitshwa lasebandleni. Ngenxa yokwesaba ukuthi wayezalahlwa, njalo lawo ngokwesaba ukuthi amalanga edale lephalamende ayezamhlamukela ngemva kokuxwayiswa nguPapa ukuthi bayenze njalo. UHenry wakubona kufanele ukuthi ayekhumisana umlotha lomthungameli waseRoma. Wahamba lomkakhe lesisebenzi sakhe esithembekileyo. Badabula izintaba ngesikhathi sebusika kugodola kakhulu ezama ukuthi ayezehlisa phambi kwakhe. Ekufikeni kwakhe esigodlweni lapho uGregory ayesuka khona wathathwa yedwa wehlukaniswa lebutho lakhe wamiswa phandle komuzi phakathi komqando omkhulu wakhitshwa izembatho lezicathulo wagqokisa izigqoko eziyangisayo walinda ukuthi uPapa amnike imvume yokuthi angene azombona. Wayekela phandle engadlanga ezilile njalo evuma izono zakhe okwamalanga amathathu. UPapa wangikhona emxolela. Loba nje wayesemxolele uPapa wamazisa ukuthi kwakumele amelele ukuthi aze amtshele ukuthi sengathatha isikhundla sakhe aqalise ukubusa futhi. UGregory waqala ukuzitshaya isifuba ngokuthi esithi wayelamandla okuqeda ukuziphakamisa kwamakhosi. GC 57.3. Kepha umehluko onganani phakathi kokuziphakamisa kukaPapa lokuzehlisa njalo lokulunga kukaKristu oziveza njengalo oma emnyango aqoqode amelelo ukungena enhliziyweni ukuba alethe ukuthethelelwa lokuthula. Owafundisa abafundi bakhe ukuthi lalowo othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu ngabe yinceku yenu. Mateyu 20 verse 27, GC 58:21. Iminyaka eyalandelayo yabuya lemfundiso zamanga eziningi ezazingeniswa ebandleni zivela eRoma. Lasendulo kungakasungulwa isihlalo sabopapa, imfundiso zenkolo zezithixo zazifundisa ezikolo njalo lokhu kwabangela ukuthi zichiye umthelela omubi ebandleni. Iningi labantu ababesithi basebephendukile baqhubeka.